Ndebele.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Kulomdlela ku Studio 7 yesonto mhla 30 kuzibandlela 2022 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi bakhuthaza uhulumende ukuba elandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora seliphothe unkosazana Thokozani Khuphe nabalandeli bakhe.
Lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu.
Abancintisa kukhetho lwama-by elections bathembisa ukuba bazamela uZulu bengavotelwa ngombimbido lonyaka.
Abantu bephungula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele ephalamenti.
Umeli Ndlovu wajova ibhayisikili esuka eJohannesburg wafika koBulawayo uselungiselela uhambo olokuya kwele Zambia.
Kula sizophelela khona eZambia elusaka. I think umango khona is 2500 kilometers.
Zalethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ababalisi babhuthaza uhulumende ukuba alandele isiqondiso zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ngolwesihlanu wethule umbiko othi izikolo zizavulwa mhla 7 ngoNhlolanja. Lokhu kwethusa abazali abaningi eZimbabwe abesaba ukuba lingamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo nxa kungalandelwa ngemfanelo indlela zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababalisi bathi kumele uhulumende alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ezibizwa ngokuthi yi-Standard Operating Procedures ngesilungu. Bathi iziqondiso lezi zingalandelwa ngemfanelo ilizwe lilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo lapho elamemetheka khona ngamandla nyakenye kulandela ukuvulwa kwazo. Osaphethe isikhundla sikamphathi ntambo wezempila kahle uProfessor Amon Murwira uthi kunengi okwenziwa nguhulumende ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phansi kweziqondiso ze-WHO abantwana besikolo bakhuthazwa ukuba bengasondelelani begqoke ama-mask njalo begeze izandla ukwenzela ukungamemethekisi igciwane le-coronavirus. Umnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uthi uqakathekile ukulandela iziqondiso lezi.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle kodwa abese siyabaqeqetshisa ngolwazi oludingakalayo uma sikhangele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuzayenza ukuba lo lesikolo senelise ukulandela ngokwendlela efunwa yiwo ama-Standard Operations Procedure. Nxa kuthe kwaba khona kwenzayo athumele okuyizigujana okungama-5 liters kwabo hand wash okungama-500 yikho yena besithi ngamalungiselelo kodwa thina sithi uhulumende kakhuphule izinga aqeqetshise ababalisi okwakuqala.
Umoyo uthi amalunga enhlanganiso ye-R2s akhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso ze-WHO ezikolo.
Uhulumende ma engakwenzi lokhu kumbe ma kumehlula lokhu amalunga ethu awasoze ahambe ezindaweni ezinjalo ngoba izindawo ezinjalo zivame ukuvuka sokuyizo phecelezi okuthiwa ngama hotspots. Bonke ama ke ahambe lapho uhulumende angabonanga khona ukuba ama standard operations procedure ayalandiswa.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi uhulumende kumele alandele okukhulunywa ngababalisi.
Ngiyakubona kuyinto eqondile kakhulu njalo baphuma egcekeni ukuthi hayi lokho bekusiphambanisa kuzinto eziningi ukuthi isikolo zihlale zivaliwe. Izikolo sekuyisikhathi esiningi zivaliwe njalo abantwana abaningi ngathi sebele iminyaka emithathu bengafundi. Akusafunakali ukuthi khona bevula izikolo nje ngelanga abavula ngalo otitsha la bengekho bekufundisa ngoba sekumele kusetshenzwe sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa i-government ukubana ilandele ama-protocols awe-COVID-19 afakwayo yi-WHO, incedise ngama-sanitizers, ama-maski, ama-thermometer lapha ezikolo.
Unkosikazi Sindiso Mguchini ohlala eHarare ulombono ofanayo.
Kuyasithwalisa nzima thina njengabazali ukuthi abantwana sebekhulela ezindlini, abantwana sebesona, abasakhuzeki ngokuthona bedlala emgwaqweni ngokungayi esikolweni. Akusiyonto engasenza thina abazali sibekwazi ukusiza abantwana ngoba abantwana bebesizwa isikolo lathi abazali singezeleni. So kathesi yonke into isibhekane lomzali.
Esethula umbiko wokuthukulula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngolwesihlanu, uChiwenga uthe selehlile inani labathapha igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo kawubulalanga muntu izolo eZimbabwe, luthi abantu abafika phose 182 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abafika phose 5,333 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe unkosazana Thokozani Khuphe nabasekeli bakhe. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi uMakhuphe wephule isisekelo sombuso webandla leli ngokutshela uZulu ukuba usexotshe uMonzora. Wabikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba usekhokhela umanyano we-MDC Alliance. UMakhuphe wamiswa ukudlelana lebandla leli esethiswa amacala amaningi akugqela ukudelela inkokheli yebandla le-MTCT. Wathi esanda kuxotshwa wethula umbiko othi uMonzora nguye owayesezixotshise kubandla leli ngoba wayesengene ku-MTC Alliance yake yakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UDube uthi kuningi kakhulu okwenze ukuba i-National Council ithathe isinqumo sokuxotsha uMakhuphe.
Ibandla le-Movement for Democratic Change lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu ezivalisela ukuhambisa ibandla emthethwandaba, emapoliseni, kuqambela i-National Council amanga, njalo lokuthuma nje abantu abaninginingi kade behamba besiyakhipha imibiko engamihle, njalo esebenza labanye abantu bekhipha imibiko engcolisa bandla eyenza ukuthi ibandla lingaphumeleli phambili. Kodwa okukhulu kwakhona kube yikhona lokhu akwenze koBulawayo eMcDonald lapha athe khona ibandla selidabukane phakathi. Kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engekho constitution yebandla, engekho constitution yelizwe, engekho nje emthethweni jikelela umhlaba wonke. Ngakho ibandla ke lifike kuleso sinqumo sokuthi hathi isikhale kakhulu, ungayizwa sikhala kakhulu isizadabuka yikho okwenzakeleyo. Uxotsheke labanye bakhe abenze leso sinqumo sokufuna ukudabula ebandla phakathi ababalisela uNomvula Mguni, ongu member of parliament wakobulawayo lo Mildred Dube wazwa ngutu ngengenge lae ongu senator wakobulawayo lo mfana inalo untando ndlovu ose lo kukuluma ezi itu ngusomblo mga mamukupe noma nje ngimkuze kanengi njengo muntu oku information kuti akukho nje umuntu okumele akhulume lo vice president bonke bakhuluma besuka ebandleni kumbe besuka kusomlomo we presidency ubaba uLloyd Damba
umnumzana witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le MTCT ubexoxa le studio 7 eseHarare kodwa umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe uthi uMonzola labanye bakhe kababuzanga elangeni
lawa ngamadlwane nje kuphela akula muntu ongaba ngupresident omabandla amabili ngasikhathi sinye uMonzola kuyaziwa ukuthi sowabumbukule bandla kwakho kuncane ukuthiwa iMDC Alliance kodwa uMama Khuphe lokho ekhokhela iMDCT ngokunjalo akula ndlela uMonzola angaba kwazi ngayo ukuxotsha uDokotela uKhuphe labanye beMDCT ngoba kasikho kubandla linye bona bakuMDC Alliance thina sikuMDCT ngiyethemba uZulu uyabona nje ukuthi lokhu nje ngokulihlaya nje kuphela okungayindawo okuzaphelela emoyini ngabantu abadingirile vesi ngokuqamba ibizo lika Dokotela uKhuphe ngoba selayenza udumo eZimbabwe okwesibili uMonzola umuntu ocini ukufundisa abantu ngeconstitution ngoba nguye umuntu oyintshantshu ekuqamuleni kweconstitution kodwa kusenjalo siyakwazi ukuthi laba vele uMonzola sebe lugaja lwezano PF oluzama ukuthi lubisele emuva umzabalazo wenguquko lapha eZimbabwe kodwa hayi kasila kuthandabuza la kancane ukuthi mhla ka 26 March abantwana beZimbabwe bazabafundisa isifundo abangasoze bafaba sikhohlwa empilweni zabo okugcina sithanda ukuthi sithembise njalo sazise uZulu weZimbabwe ukuthi akulalutho aba olutshintshileyo kubandla lethu le MDCT umama uDokotela uKhuphe uyibambe esidukwini njalo kasoze ahlehle uyaqhubeka elwela abantwana beZimbabwe
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le studio 7 ekobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ozancintisa kukhetho lokudinga omele iphumula edalele parlamente ekumanyano we-MTC Alliance uthi uzanqoba kukhetho lolu. Umhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo wamela iphumula edalele parlamente uthi waqala kudala ezombusazwe.
Ngingu-former councillor weGwabalanda uward 16 lapho engakhethwa khona ngiqalisela ipolitics zami. Njalo ngaba ngu-deputy mayor wedolobho leli ngingu-deputy kababa uNdabeni. Ngigcine sengingu-member of parliament wephumula lapho engifuna ukukhankasa khona nje kusukela nje namhlanje kusiya ku-26 March. Engikwazi kamhlophe ukuthi sengujwayele lo mango. Ngiwuhambile lo mango labo babuTswangirai labo babuGibson Spando umdlongo kwethu. Angimutsha ke kulumdlalo. Njalo kunhlupho zaleli bandla leMDC kangimutsha sengimdala sengikwazi sengilolwazi olukhulu ngalokho kwenzakalayo ngoba ngazi ukuthi uyananzelela uKhuphe ngisebenze laye uMonzola ngisebenze laye uChamisa ngisebenze laye ubaba uWishman ngisebenze laye ubaba uBidi ngisebenze laye bonke laba bantu singabantu banye nje kwehlukana nje imbono kancane njalo esikulwelayo futhi kunye beside bonke nje labe baqambayo bonke bafuna nje ukuba ngopresident yikho nje uhlupho esilalo otherwise esikulwelayo konke kutsha
umhlanga uthi uzimisele ukusebenza loZulu
ngizimisele ukuthi ngisebenze khona ukuze ngingene kuMDC Alliance kuyikunxusa kwababa uTswangirai engakabhubhi ngiyaxolisa ukuthi wasichiya singakaqedi lowo msebenzi wasinxusa waba lombono ukuthi nxa umunye emengabhala ngapha kakusoze kuyenze uyananzelela ukuthi wanxusa bonke esaqalise bonke obabubidi obabuWishman sonke wathi kasibambisaneni madoda sihlangene sibe ndawonye sibe i-alliance eyinto engayithokozelayo into njalo enza kuqhubeka ngithokozela kuze kube nanini lanini. Lokho ngiyakwazi ukuthi nxa singazange sikwenze ukuhlangana, hayi lokulwisana lale izano kuyabe kuyize nje. Akula singazi sicabane sithini, kodwa ekugcineni kuzamele sonke sihlangane, sihlangane kuhle. Yikho ke kulolu khetho nxa engikwaziyo vele ngizabuyela, ngoba ngikwazi ukuthi abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele eParliamente. EParliamente ngiyebamela ngokungathalaza emuva, ngokungathi nxa upresident wangikhangela ngehlisa amehlo. Lokho ngiyakwazi, wonke umhlaba uyakwazi ukuthi akulandaba ukuthi ngupresident kumbe ngubani. Nxa ngithe ngaqondana laye ngithunywe ngabantu, ngiyawasa amazwi enjalo, ngingazange ngiwaceze, ngingazange ngiwaxakulule. Lokho ngizibisele ukwenza njalo, ngikujwayele. Bonke ngiphile labo bayakwazi lokho.
Kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwamakhansili. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, okubanja le-Citizens Coalition for Change, ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngizamela Ward 8 koBulawayo, ngimele ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. Ward 8 sikhangele emzilikazi Thorn Grove, ingubo enja le-Papa Fields. Ngiletha ukuthiwa ngesilungu yi-seventh leadership, ukuthi nizathunywa ezakhamizi, nizaba isigijimi sezakhamizi. Sifuna ukutshintsha i-politics le esesibona isenzakala kathesi, ukuthi umuntu okhethiweyo usenguye osehalada abantu, usenguye osesiba ngubhosi kodwa yena ekhethwe ngabantu. Thina-ke nje bandla le-Citizen Coalition for Change, sifaka uZulu phambili, sifaka ama-citizen phambili.
Siyaqhubekela phambili sixoxa labantu abajiyeneyo abancintisa kukhetho oluzayo olwama-by elections oluzakwenziwa ngombimbitho lonyaka. Le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe lako le-Ukraine lijiyana imibono lamazwe akuzwekazi le-Europe kanye nele-Melika ngokungenziwa ngumkhokheli wako le-Russia uMnumzana Vladimir Putin, okanye efuna ukuhlasela ilizwe leli. Ele-Ukraine lithi akumelanga amanye amazwe ababazi okungenziwa ngele-Russia. Kuthi inkokheli yamazwe ajiyeneyo ithi uPutin engahlasela ele-Ukraine ngomhlolanja. Abantu abafika amajumi amahlanu 50 sebegwetshelwe ukufa kwele Democratic Republic of Congo kulandela ukubulala kwabo ngomnyaka ka-2017 uZadia Kaladan noMichael Sharp ababesebenzela inhlanganiso ye-United Nations. Kwesikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wenzi umandla
ngelo baba mkhulu
namasiko
babe lobola
use.
Namhla sixoxa ngokubanjwa kwabatshatileyo beganga. Kuzanda kubanjwa owesifazana elejaha endlini yomnyeni wakhe. Ake sizwe unkosazana Selodewa odume ebulenjini bokuxhumana ekhuluma ngodaba lolu.
Ayiqala ngabe kathesi lento leyo ukuthi abantu bayakhomba besemendweni, iyinto embi yona, asiyibuki ayisichazi. Kodwa khona lokuyana ukuthi khona umuntu uma esethe wabanjwa, ngcono ubambe loya muntu angaphumi endlini, ubize ifamily yomfazi neyakho ifamily kuzokhulunywa ngalolu daba. Ludaba oluqondane lemideni emibili, ikakhuluma ushadile. Kumele uthathe ifamily yakho, uthathe nefamily yomfazi wakho, noma mina nginje ngibize ifamily yendoda yami ibuye kuzokhulunywa. Noma ngingayifihla mina mangiwufazi kwelami side lefamily, ngoba ngafuna ukuthi ngcolise igama lendoda yami, kodwa indoda mayithe yabamba umfazi vele uyabizwa, kuhlaliswe phansi ifamily ibuye kuzohlalwa phansi ilungiswe leyo ndaba, umuntu lo obanjwe naye ahlawuliswe.
UMadewa uyakusola kakhulu ukuthi abanye abantu bayathatha amavidiyo nxa sebebambe abanye babo beganga.
Ukungcolisa umkakho uma uthe washuta ividiyo, akukhathalekile ukuthi yimi engishuta umkami le-girlfriend kumbe indoda yami eshuta mina ne-boyfriend, yikuzingcolisa kubi kakhulu vele nje, akusinto okumele abantu bayenze. Mina ngiyasola kakhulu i-inthanethi ukuthi khona abantu sebedlalela kuyo ngezinto ezimbi. khona indoda yakubamba. So umuntu lana kumele akubhadale ukuthi ulale nomfazi wakho. Izathi sikhuluma ifamily sekubonakala ukuthi umakoti wenziwani. It's as umakoti uyabuyisela kibo ayolayo mangabe usamthanda namkakho, mangabe ungasamfuni esekungcolele umyeke laphuma hambe umshiye nalowo muntu akathandana naye ahambe. Ma wena mfazi na indoda yakho uthe wayixolela umthole nomnye umfazi. Uzoyixolela uhlale phansi nayo kodwa ukuthi kushutana ama video kwenziweni phela mangwabheka kusuke wena lawe othe wathathelwa isithandwa sakho kunje indoda ethathelwa umfazi mayise shoot video isizincolise yona ngoba laphana basahleki umfazi kuphela sebehleka nayo ethe yathathelwa umfazi abantu sebezibuza ukuthi why lo umfazi sewahamba wakhomba kusho wena uwiki kuphi nakuphi abantu basike bekujaje wena uzitshela ukuthi wena usihlambalaza lo bani umfazi wakho ne-boyfriend yakhe kanti usihlambalaza la uzingcolisa la igama lakho selilapha selingcolile
siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angabiza abakubo kwamfazi okanye nje ebize amadoda abamnumzana besigaba ukuthi bazomncedisa kuthethelele icala ukuthi ilaba sebetholakala besenza lokhu kungaxazululwa kanjani okanye bangahlawuliswa okungakanani ngoba engikwazi ukuthi wayehlawulisa umnumzana lo otholakale eganga lomfazi womuntu ehlawuliswa impela kodwa engikwaziyo futhi ukuthi izinkomo lezi ayezihlawuliswa wayezazingathathwa umnumzana zazidliwa ngamadoda ukwenzela ukuthi kusasa lezi nkomo zingabi lokho zisesibayeni salomnumzana nakusasa uthola ukuthi mhlambe umuntu ogane waze wagcina sokutholakala lomntwana lo mntwana uthola sokufika isikhathi sokuthi uyalotsholwa kube sokusiba lezi nqusunqusu lapho kwabe sokuvela khona ukuthi kahle kahle lo mntwana wayevele kanjani ngoba anofanele amlobolise bese kusithi umama kuye ngayo umyeni wakhe ukuthi usafuna yini uqhubeka nonkosikazi wakhe omunye wayecela abakubo bezomthatha bahambe bayemkhuza kabutsha bemfundisa impilo ukuthi kumele aziphathe kanjani laye umama xolise makuthi uyazama la uxolisa ubaba egcina emxolele baqhubeke nempilo bese kusithi ke amalobolo awakwazi abuyiselwe emuva ngoba umuntu mayelobolile usuke engaphoqwanga kusuke kuyindlela yakhe yokubonga nje abazali bentombi okumzalela intombi egcina singumfazi ozomzalela abantwana so akukaze kwenzeka nje ukuthi umuntu athu uzofuna amalobola abuye lemuva kwakusiba yikho nje ukuthi bayahlawuliswa bobabili yena ubaba ke umnumzana lo bese sithathela nesinqomo ukuthi umama uyaqhubeka naye noma uyambuyisela kubo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lonkosazana Seludewa odume ebulenjini bokuxhumana sixoxe njalo lomnumzana Mbuso Ngwenya incwethi kwezamasiko okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyathokoza ukwamukela kulolu hlelo lwanamhlanje sibonga inkosi ngokuhlangana wethu
usiphatheleni lamhlanje
ngiza funa ukuqhubeka lapha mbala namhlanje kuMateyu chapter 28 verse ka-19 uJesu uthi yena ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhabhathize ebizweni likayise lelendodana likamoya wengcwele libafundise ukugcina konke engililaye ngakho khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi siyabonga kakhulu nzolandelela ebesixoxa ngakho ivike edlulileyo sikhangela ukuthi uJesu usibizela ukuthi siphume sihambe siye ezizweni siye ebantwini bonke sibathumayeza ngaye uJesu. Namhlanje mfuna sikhangele ukuthi kanti nxa siphuma kuyini uJesu afuna sikwenze sisiye ebantwini. Okokuqala mfuna ukugcizelela ukuthi uJesu uthe hambani liyengena ezizweni liyengena ebantwini liyengena endaweni ezehlukeneyo njengoba ngingachasisa abanye bangene ebulenjini bethumayela abanye bayezindaweni lapho abathumayela khona emsebenzini ezikolo emakolishini. Nxa sifika khona ngale sithumayelana iningi labantu livame ukuthi bathumayela ichurch yabo ibandla lakhe hayi buye ebandleni lami thina senza lokhu kule mgoqo le kule mthetho le kodwa ayisikho lapho uJesu akutshoyo. Lapho uJesu uthi yena nxa sibiza abantu ukuze bamlandele okokuqala ukuthi nxa sifunda bebe ngabafundi bakhe kuyamele kube ngabantu abazinikela kuye. Yikho ekhuluma ngokuthi babhabhathizwe ebizweni likayise lendodana likamoya ongcwele. Kuthi lapha ngumuntu oyabe sezimisele ukubhabhathizwa ngumuntu othi mina sengizinikele kuJesu ngiyakufa njalo ngivukelayo uJesu ngifuna uphawu lokuthi ngizinikele kuJesu. Ngakho lapho uJesu khuluma ukuthi kuyadingakala ukuthi abantu bebe lophawu lwakhe abantu bezinikele kuJesu. Abaningi baba lama uniform siba lezinto eziningi ningi sibhale kuregister yechurch kodwa uJesu asifike esigabeni sokuba lophawu lokuzinikela. Okwesibili okuqakathekileyo uthi libafundise ukugcina konke engilaye ngakho. Ngakho-ke into edingakalayo ebantwini abangabafundi bakaJesu ukuze bagxile babe lempande yokuthi kumele bafundiswe. Bafundisweni bafundiswe ilizwi likaNkulunkulu. Balutshwana abantu abachitha isikhathi sabo elizwini. Isikhathi esiningi abantu nxa besize echurch abanye babefuna ukuzogida, abanye umuntu ayefuna ukubakhwaya ezohlabela ngephimbo elihle, abanye njalo balezinto izithi imicimbicimbi eminingi ababeyifuna khonapho. Ngangizwa abanye besithi ndinga ibandla elizanilahla bathatha ibandla kungani iBurial Society. Ikanti lapha into nxa usiza ebandleni ulandwe ukuzofundiswa ngoJesu, ulandwe ukuthi iBhayibheli leli ube lazi ngoba ungabalazi uzaba ke ngumfundi kaJesu, uzakwanisa ukulandela imfundiso zikaJesu. Ngakho-ke okuqakathekileyo yikuthi sibafundise ukuthi bagcine. Njalo-ke kokugcina yikuthi sifundise abantu ukuthi bebe lokukhangelela ukuza kukaJesu njalo, ngoba uJesu uthi yena mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Kumele bafundise ukuthi uJesu yeza masinyane. Umlando esilawo yikuthi wonke umuntu uma simfundise ukuthi eze kuJesu esezile kuJesu abe lokumelela ukuthi uyeza loba ngasiphi isikhathi, uza ngesela oyasingamelelanga.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazenini baba igama likaJesu, siyathandaza ukuba inhliziyo zethu zibe yilezi ezilangalela ukufunda ngawe Jesu njalo lokukulindela ukuze lapho ufika usifice sikumelele. Guqula inhliziyo zethu ungene ubuse phakathi kwenhliziyo zethu egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwabatsha namhla sixoxa loMeli Ndlovu ojove intshelelezani esuka eJohannesburg wayafika koBulawayo esenzela ukulimukisa uZulu ngomkhuhlane weCOVID-19. Uselungiselela ukujova ibhayisikili esuka eDurban kwele South Africa esiya eLusaka kwele Zambia elabantu abanengi.
Kusazoba lomunye umango wange Easter mhla ka 12 to 19. Kuzobe kulomango kusuka eDurban, sizothi Durban, sithi Joburg, sithi Pretoria, Polokwane, then sithi Messina, Beitbridge, sithi Gwanda, siye kuthi Bulawayo, then sithi Harare, siye kuthi Zambia eLusaka. Kula sizophelela khona eZambia eLusaka. I think umango khona is 2500 kilometers in 1 week. Then lapho ke kuzobe kunama escort abe ambulance abe media nabanye nje abafuna ukuchaza or abafuna ukulandela bebona nje. Ngicabanga ukuthi la kuma news nje kuzobe kuphuma. Naku Studio 7 yazi bazongincedisa. Kumele beyithole iupdate because sometimes kunzima ukuthi ugijima ngebhayisikili ngapha ushoot ividiyo yenze yonke into le. So uma ungabe siphathisana kule moto eziyabe zi-escorta, ngicabanga ukuthi uhambo lwakhona luzoba luhle kakhulu. Ngoba laphana kuyabe sekufuneka amandla endoda. Kuyabe sekufuna ukubonakala amandla endoda. Baningi abaphikisayo, baningi abafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani or kwenzakalani. Yikho ke nge-Sunday mhla ka 6 February 2022 kuzobe kuyi-birthday yami. Njalo abanye abafisa ukuzongixhasa bavumelekile.
Uhlelo lobatsha namhla besiphoqa noMary Ndlovu uthakazelela ukujova intshelelezane. Ngolibalelisayo ngokhipstone.